Ukuvala imngcele kuyinto esisenziwa emhlabeni wonke jikelele njengokucebisa kwe-United Nations i-World Health Organization. Kuyenzeka e-Americas, kuyenzeka e-Europe, kuyenzeka e-Asia. Kodwa ke eyethu imngcele ukuyivala kuzavikela kodwa kungavikeli ngokuphelela ngoba abantu abaningi vele bayachapha endaweni ezingekho emthethweni. Baphume baye South Africa, baye eBotswana, baye eMozambique, baye endaweni ezinje lalelo. Ziyana kuvele kuyasimadlwa izinto zivuziswa zingena lapha lalaphana lapho okungafanelanga khona. So ngalokho ke baza qhubeka abantu bengena lanxa sekuvaliwa amagedi. Okwesibili, abantu beZimbabwe nxa ubavalela usithi bona bangabe saphuma, uthukudla kuvele nga uvalela abantu phakathi kwelizwe abangelampupho abangela cooking oil, ukopishe lokho okwenzeka kwamanye amazwe asuthayo alokudla. Thina kasila lutho nxa sekuvaliwe eZimbabwe ukuthi kasisaphume. Impuphu siyayithatha nga, ikhuki ngoyili siyayithatha nga, ishukela siyalithatha ngoba kuvela ngaphandle konke khona lokho. Yikho-ke uzathola ukuthi abantu ukufa siyabe sesihlangane lokufa kokubulawa yi-coronavirus kumbe ukubulawa yindlala kumbe kokubili. Okwesibili, uvala uvele bangaka abantu abagulayo phakathi kwelizwe abalegciwane le-coronavirus. Uhulumende lo kakhuluma iqiniso, ka-testi abantu ngobunengi obufaneleyo. Ngokunjalo nginesiqiniseko sokuthi kungenzeka ukuthi abantu baningi kakhulu okwedlula labo abaqanjwayo ukuthi babe coronavirus.
Ukuvalwa kwemibuthano yabantu abedlula amachumi amahlanu ubona kuphathisa na?
Ukuvala imihlangano yabantu abaningi lakho sekubonakala kusenzeka vele umhlaba wonke jikelele njengalokho i-World Health Organization isitsho, okuthiwa khona yikuvimbela lokho okungathiwa khona yi-social contact kumbe ukuthintana kwabantu ndlela thile, ukusondelelana okungenza ukuthi igciwane libemetheke ligcwale ilizwe lonke. Kuqondile ukwehlisa abantu abahlanganayo kusuka ku-100 kusiza ku-50. Kuqondile njalo ukuthi kwehliwe kusuka ku-50 kusiya phansi kusiya ngokuthi kubonakala ingozi ingakanani. E-Germany sibonile kuthiwa khona kusavunyelwa abantu abadlula ababili ukuthi bahlangane, okutsho phela sebephelela kubaba lomama, kuphela kumbe kumntwana lomama, akusavunyelwa abantu abedlula lokho ngokuba ingozi inkulu kakhulu. Kumele ngempela kumiswe imihlangano yabantu, kumiswe ukuhlangana. Kodwa kusenziwa lokho, ingozi ukuthi bona laba abavimbela lokho lepolitiki balayo ngqondo wenivela ukuthi abantu bangabe sahlangana. Sikhangelele ukuthi ngemva kokuthi sudlule lo mkhuhlane siyafisa ukuthi udlule masinyane, kubuyele kuyesebenza ngendlela efanele ukuze kungagcini kusetshenziswa lelo hlupho lwe-coronavirus ukuthi kuvinjelwe abantu abezepolitiki ukuthi bangahlangani labanye. Ngakho-ke hayi ukuthi abantu bangahlangani kuyinto evele isisenziwa umhlaba wonke jikelele, kodwa nxa usakhuluma nge-100 nge-50 basesephezulu kusadingeka ukuthi abantu behle. Kodwa nxa ukhuluma khona lokho futhi msakazi, kumele ukhumbule ukuthi isimo seZimbabwe sihlukene kulesa amanye amazwe. Imizila amalayini emabhasini akozubukho abe labantu abaningi kakhulu okwedlula i-50, abe fika ku-100, abe fika ku-200. Kuzavinjelwa njani khona lokho? Okwesibili, amalayini emputshini abantu bangu-500 bangu-1000 belayinela impuphu e-supermarket. Ngakho uhulumende uyakhuluma into nje izifiso, kodwa okwenzakalayo elizweni leZimbabwe ngenxa yosizi, ngenxa yokuthi busa kwakhe kabi kulusizo olukhulu okuza kwenza ukuthi kube nzima ukuvimbela ukuthi abantu bahlangane babe baningi. Bazahlangana kungaso umhlangano wezepolitiki kumbe womtshato kumbe wenkonzo, kodwa besemputshini, kodwa belanele i-cooking oil, kodwa belanele ithukela, kuyabe kungumhlangano nalowo. Uza kuvimbela yini lokho? Abe sesithi impuphu itholakale njani, ithukela litholakale njani, amahlamvu atholakale njani, ngoba eZimbabwe konke lokhu kutholakala ngelayini, ilayini labantu abaningi okudlula i-50 okudlula i-100.